Kuyadanisa kakhulu khonoko Gandhi emumeni osikiyo lo njengoba sisemumeni kahulumende i-Union Dispensation nalethi kiyo kuyasidanisa kakhulu ukuthi ngaphandle kokuthi abantu laba bancedise umongameli omutsha uMnangagwa ukuthi asebenze kodwa bona bafuna ukuthi bayehlulekise uhulumende wabo kodwa akumangalisi khonoko Gandhi indaba le isendabeni yomhlabathi amadoda la alobe silwa indlela umhlabathi wathathwa ngawo ethathela umhlabathi ngoba amakhiwa yiwo ayenomhlaba wodwa into esayilwelayo vele saleli umhlabathi saleli umhlabathi ngoba ukhumbule ukuthi ubaba uNkomo wayethi xa ufuna imali phendulela imali ethi elima yibi lapho kuphuma khona imali ungakhangela Gandhi zakunika isibonelo zendawo zakithi ngapha kwabonyama Ndlovu Jolojo kwakungamathiwa ophilosopha uhudi labo Martin Oz labantu yibo bodwa kuphela ababekhona kathethi ungakhangela umhlabathi uthethwe so hundreds and or thousands of families bakhona phana bathi abantu bathole indawo zokuhlala indawo leyi yayingeyabalutshwane amakhiwa abuhlungu ngakonoko kodwa mina ngithi uhulumende asingakhali kakhulu ngama-sanctions asisebenzenini uhulumende kumele abe le ndlela zokukhawunta ama-sanctions.
Sisiwe kuwe baba Mkandla, ubaba uGawula uthi ama-sanctions abangelwa ngumhlabathi. Uthini wena?
Kungaba kuyikhono lokho sibili kodwa ke ngibona ingazana ama-sanctions abekelwa abantu abahamba bayawacela yibo abenza kwaba nama-sanctions aso voluntary ye-America kodwa lokhu kwa kusenziwa phela kumbuso kamgabe nothi le i-new dispensation kumbe le-new republic asikwazi ukuthi izijeziso zangikhona zona lezo ngezani kodwa ke kwaye singakhuluma ngawo kakhulu kangaka kube kanti wona mvele akhona kumbe kawakho anti yena uhulumende kuyemele ezaaprove yena yedwa ukuthi kashiyena lwana wokuqala lwana lo sengomunye uhulumende le so lo uhulumende omutha lo woneni wenzeni yiko into emele eqakathekile ukuthi ikhangelwe uhulumende yanaloku akho ukuthi emele kulokhuluma ngama-sanction athi kayena ngazilungiselele ukuthi khona yena uhulumende omutha ngasoze belokhethwele into endala
hayi kuyezwakala baba Mkandla. Iqiniso yokuthi ama-sanctions awacelwanga bafakela ilizwe ngoba idale leMelika lahlala phansi labona ukubana hayi kumele sithathe lezo zinqumo hayi singasamojike isikhathi silapho othi sibuyele njalo kubaba uGawule. Baba Gawule, umzwile lapha uMkandla uthi hayi ama-sanctions siyabona kodwa ke asikhangeleni phambili uthini wena?
Mina ngiyavumelana lo Mkandla ukuthi sesikhale kakhulu ngama-sanctions. Ama-sanctions la Gandhi ngasoze asuswe vele ngabantu laba abancindezela abasincindezelayo abathathela ama-resources ethu lapha thina silako konke inothethi silayo la asisebenzekini siqedele i-corruption yesilimazayo Gandhi. I-corruption ilizwe lethu yasoze liye phambili nge-corruption. I-corruption yesilimaza kakhulu singakaziye phambili asiluyisele i-corruption sikline aphi senzeni indawo ilizwe ethu lihlanzeke abuzabona la ma-investors ekuye gijima yonke into sibathi asikhulumeni sisenza okukhala ngama-sanctions lawo soze kusincede kusise ndawo ngoba ama-sanctions lawo soze asuswe laba abantu bafakele indaba eleni ukuthi bathathelani umhlaba wethu ngabe funa umhlaba uye ngabantu abalutshwana amakhiwa ophilosophe labowoodi labo-Martin Oz ngoba bathathe babekhona umhlaba wonke usesisiyathwala iganga yonke umhlaba wonke nalo wabantu abathathu abantu abangu-4 kathesi ungathi ilizwe lalingelethu lelo ibalwele umhlabathi wothi awulwelayo sawuthatha kumhlabathi lanxaka kumbe sathatha ngezinye iindlela eziye zisiza bafuna ukuthi lapha kodwa sawuthatha umhlabathi lo kumele siwuvikele njalo sesibumba umnotho wethu phezu kokuthi kubele singabi ne-corruption.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga kakhulu ngohlelo oluhle kangaka. Siyabonga sibili, hayi ubeke kuhle la uGawula laphana. Sesicela ukuthi khona naye umngameli lo engabe lokhu ekhala lapha ngama-sanction nalawo. Kuhle kakhulu inkundla njengayona le iyasibonisa okuyikho kulithutha nokungathiwa kuliphutha nokuthi lathi singakhula njani. Kodwa ukuthi kuleko esikhala ngengoma yokuthi kulama-sanction, hayi mina mbona ngazani kuyabe kungaqondanga. I-corruption le ekhulunywayo le hayi kanjele iphele. Kule mali lapha ezahamba labanye abantu kwakwamanye amazwe kwathiwa khona kuyaziyalandelwa asizwanga lutho ngazo ukuthi zagcina zitheni lezo mali. So yikho khona lokho okwenziwa phela ukuthi khona sibe lokho esikhala ngayo nali ndlela. Ngalokho-ke kuze kuphele konke lokhu lade kathi zikhangeleni ngaphakathi kwethu ukuthi senza into eqondileyo yini.